Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mntwazi omuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo, mhlaka 21 Julikazi 2018. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho.
Ngasifuni ukuthi kube lodlakela, bazaliqala kodwa lingaphindiseki.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokhu besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe.
Iqiniso likabi khona ukuthi abantu isikhona yini idemokhrasi ngayikabi khona ukuthi abantu sengawuvuleka kakhulu ukuthi mina ngihambe lozibani. Bayekwesaba ukuthi abantu bangahlukuluzwa kumbe banyamalale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho. Uthi abantu kumele baqhubekele phambili bekhankasela ukhetho ngokuthula. Umnangagwa wethule lokhu lamhla eRudaka Stadium eMarondera esabelweni seMashonaland East emhlanganweni webandla leZANU-PF wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnangagwa uthe udlakela kalufunakali eZimbabwe.
We don't want any violence. They will do their best to provoke you. Kuthi kube ne violence. Don't be provoked.
Ngasifuni ukuthi kube lodlakela. Bazaliqala kodwa lingaphindiseli. Lingabantu abalenhlonipho njalo liyakwazi okumele likwenze.
Kuthi because they were there only 10 days, 9 days. And if zokushika pa my elections, kine urinyayo, this time around,
lingethuswa ngokungamabandla lokhu okungalancedo. Sokusela amalanga amalutshwane ukuthi kube lokhetho. Kulezi nsuku kulokuthula okumangalisayo eZimbabwe. Abantu bayahamba lapho abafuna ukuya khona ngesikhathi sokuqankasela ukhetho. Thina sizingcwethi kwezombusazwe.
Umnangagwa uthe amabandla aphikisayo achitha isikhathi elwisana leZimbabwe Electoral Commission kulokuthi akhankasele ukhetho oluzayo.
That is not a government commission. It is an independent commission.
IZEC kayisilohlangothi lukahulumende. IZEC izimele yodwa. Akulabandla okumele litshele IZEC ukuthi kumele yenze.
And by the constitution and the win advantage of their
IZEC kumele yenze konke ekufunayo ilandela isekelo sombuso welizwe. Kubandla leZANU-PF siyahlonipha isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke ngithi akumelanga kube lodlakela ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Uphinde wathi uyalalela okukhulunywa ngabantu.
Under this new dispensation we say ourselves the president is a listening president.
Esikukhulumayo lapha ukuthi umongameli wenu ngumongameli wabantu ngoba uyalalela abantu. Umongameli ngumuntu omele abantu njalo owenza konke okufiswa ngabantu. Inkokheli yebandla leZANU-PF inkokheli yabantu. Abantu yibo abakhokhela ibandla leZANU-PF. Ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Uthe uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enika abantu inkomo ukwenzela ukuthi bathuthukise umnotho wabo.
Pamberi no kubatana, pamberi no kuina my election, pamberi no kuina my election, pamberi no development, pamberi no masholeni.
Kusenjalo umanyana we MTC Alliance wenze umhlangano ukhankasela ukhetho eWhite City Stadium ngoBulawayo. UChris Gande usethulela lolu daba.
UChamisa obekhatshwe ngumkhokheli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa kunye lomnumzana Welshman Ncube umkhokheli webandla leMDC utshele umhlangano lo ukuthi kungela ukugqilibezela usenqobile ukhetho oluzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo usibangilizwe laye ubekhona kulumbuthano. Unxuswe ukukhuluma amazwi okukhuthaza ukumanyana kukaZulu.
Sanibonani bantwana bezibaba. Injani umkhwazi omuhle. Nina elithanda ukuthula. Ngiyabonga ukungusa kwenu lamhla lapha. Ukuthi sizokhumbuzana ukuthi singabantu banye.
UChamisa uncome umnumzana Dumiso Dabengwa njengomuntu walwela impi yenkululeko wangazaphazanyiswa ibuhuquluzi kodwa wala ehlonipha injongo yokuya empini.
They abused you, but you remain true to the values of the liberation struggle. And this is why I'm particularly happy that as we go to this election, this candidature is being endorsed by the icons of our liberation struggle.
Pambilini, umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa utshelela umhlangano ukuthi ibandla lakhe liyamsekela uChamisa njalo wake wazama ukunxusa amanye amabandla ukuthi lawo amsekele okugoqela unkosazana Thokozani Khube kodwa kwehlula.
Lokhu ababekutsho besithi bona kumele siqalise kutsha sokwehlule. Labo esabakhethayo ukuthi basibuse eZimbabwe sebehlulekile.
Umnumzana Ncube yena uthi abantu bengayenqwa libandla lezanu PF elithi kumele libuyiselwe embusweni ngoba liletha indlela entsha yokuguqula umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Ncube.
Kulento eyodwa kuphela ezama ukuphambanisa ukuthi sifike ku-second independence kalula, into leyi yilabo esibanike umsebenzi wokuthi babe ngo-referee ku-election day.
Ugogo olomfanekiso wasabalala kumfanekiso kamabonakude enkundleni zokuxhumana esithi usekela uChamisa laye ubekhona wasukunyiswa kodwa kazange akhulumele uZulu wanyenyezela uChamisa impiko yakhe. Qede uChamisa walandisa ukuthi ugogo lo uthi kusukela lumfanekiso wafakwa ebulenjini usekhathazwa ngabantu abathi bazambulala ngoba isekela uChamisa. Kodwa uChamisa utshele ugogo lo ukuthi engethuki ngoba kuseyaphela inyanga uzabe esebusa yena njalo uzamnxusa esikolweni se-State House. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, igama lami nguChris Gande.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu lokho besisaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Uphenyo lolu luveza ukuba loba nje abanye sebekhuluma ngezombusazwe bengasabi lutho, lokho likhuphukile inani labesaba ukwethula abakucabangayo ngezokhetho lalezombusazwe kwele Zimbabwe. Okwamanje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyajabula ngokuthi abantu benza santando ngesikhathi sokhetho. Ake sizwe umnumzana Cosmas Jabalala ekhuluma ngophenyo lolu langezombusazwe kwele Zimbabwe.
Kathesi ngithi ungathi ananzelela ababadube ikuthi
sifuka esikhathini ekade sinzima isikhathi sokuthi kade nxa ukuthi ungakhuluma ngepolitics kumbe ukhulume okungani yako uzwisise ngendawo zombuso azi abanye bezingani babehlukuluzwa abanye befika empayini sokuthi beze benyamala lesi beyabona ukuthi baye ngapi. So lakade simoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibani. Laloba sokukhulunyiwe umnangobhengeni esithi abantu sibe ne-democracy sebengakhuluma ngabakufuna ukuthi bakhulume. So iqiniso alikabi khona ukuthi abantu sekhona yini i-democracy ngayikabi khona ukuthi sengavuleka bakhuluma ukuthi mina ngihamba lozibani. Bakwesaba ukuthi abantu bangahlukuluzwa kumbe banyamalalise.
Kodwa kukhona okubanika isibindi lawo onje ukuthi ungakunika isibindi silokuthi ukhulume into ezinjalo.
Isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singe sithi isibindi esithi esipheleleyo yisibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sijile ukuthi sokule-democracy yonaleyo ukuthi umuntu sengakhuluma yonke into njengoba nje sesibona izinto kumathelevishin nje amanye amaphathi amanye ama-rallies ama-opposition parties asengani asephuma lawo emsakazweni kumaradio lakumathelevishini khonokho nje sinika nje maybe singe singathi maybe sithi sina 40% yesibindi nje singasenza isiponti songukhuluma nje kodwa ayikhona siyasikhuluma imoto singahlalisekanga.
Singathi-ke kuyahambelana nakhonokhu okwakudala okwenzakala khona ngapho okwekugrawund ukuthi abantu lokho besakucabanga sibili kakhulu.
Hayi, njengamaNdebeleni babudube emaNdebeleni ngapho esiding bethu abantu babuhlungu kakhulu. Hayi, okwegugrawund yes bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavotini yikho okuhamba phambili.
So kuyakhanya sibili ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubuye zombusazo.
Kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osusela kudala. Yes, ngathi womntana yes ngabe sizwa lapha lalapha nasitshelwa but ebadaleni abavele abangabo bakudala abakwaziyo ubuhlungu bakho konke abahlangana labo hayi bakwakhi bame ngaphi.
Lo ngumnumzana Cosmas Tshabalala isakhamuza kobulawe obekhuluma le Studio 7.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Iqula labadala ababizwa ngokuthi the elders elake layaliswa ngowayesesikhundleni kule Zimbabwe umongameli Robert Mugabe lithi kumele abantu bakhankase ngokuthula njalo bengahlukumezi iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngokuyitshila umoya. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo waleli qula umnumzana Kofi Anani utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngenza kumenzela khona hatshi ukujikijelana ngamazwi athukayo.
Okumqoka yikuba kawuvusi laka lwabantu ukubashoshozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho usowenze njalo. Ilizwe loZulu weZimbabwe kabakudingi ukuba babe belokhu beshoshozelwa bevuswa ulaka lwabo. Kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo, hatshi utshotshozela abantu.
Omunye okuqula leli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjengeFacebook lokunye okuthiyeneyo.
So this is not acceptable. Yes, you can criticize.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo lingachothoza indlela abezek basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Iqula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni izek. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobunengi lokuthula. Umnumzana Anani waye ngunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi ke uRobinson wayeyinhloko kahulumende kwele island. Omunye wabo owenelise ukuya kwele Zimbabwe ngumnumzana Laka Brahim owaye ngumphathintambo obona ngezokudlelana namanye amazwe kwele Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, i-SADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana ngemibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezekhi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho oluhloniphekayo. Umkhokheli waleli qula umnumzana Tete Antonio ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic elections, if professionally managed,
nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa umnumzana Alpheus Mapranga unobhala webandla le-United African National Council isole kakhulu okwethulwe ngabamele i-SADC kulo mhlangano.
Abantu laba yinhlala yenza yabo le bayaphongukubuya bahlale lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufunayo lapha eZimbabwe bokuthakazela ukuthi iZimbabwe kule zinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule Vic Force kulani lani. Ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba ukuyindaba yama-elections izinto ezimele bazikhangele sibili, angiboni bezikhangela mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Jigere, umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abala ncedo, abala sizo ebalalo kuma-elections, they are just there for ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani, kuvotwa njani.
Kodwa abe-SADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhla ka-7 Ntulikazi, kuthi ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhla ka-18 kuyona le inyanga. Amalunga okuqula leli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania leZambia. Leli qula lithembise ukuza kwethula umbiko walo wangemva kokhetho mhla ka-1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Wo manje sengilichiya kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngokuxoxa labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxa lo nkosazana Nomvula Mguni
onqintisa ukhetho lokudinga ozamela ibulawayo East edalele eParliamente njalo ekubandla le MDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe. Siya kwamukela kuhle.
Ngiyabonga mama. Okay, igama lami nginomvula Mguni, ngqintisa ebulawayo East ukuba ku House of Assembly ngiqembu le MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Khuphe. I'm a nurse by profession. About 2006, company I attended layo asked me to put in transfer in Harare. But then the one who are two, are the EO level, only in grade 7. From all the way from 4 to grade 7, they were my late sister's children. So I asked the one who is a child, who is a child, who is a crucial years ago, the company is a young and then I won't have any women in the or mama, or I can't believe I picked over. Because it's nothing, I couldn't go on with you, cheer on 70, and can't even have done the father than the father in
umkhankaso wakho uhamba njani kuyinosukwenzile kathesi?
Umkhankaso wami uhamba kuhle kakhulu, ekwenza kakhulu ngamadoti jonge ngoba kungenza ngihlangane nabantu abasesiqintini lapha engiti sakhona. Ngibuye ngifake lamaposta kwezinye indawo ngincedisa i-team yami engisebenza layo ngoba nile wot ezimbili uwot 3 lowot 4. So ukhansela uwot 3 la ngamanye amalanga ngiyabe ngilayo ngamanye amalanga layo uyasala ele team beqhubekela phambili ngibuye ngiye ku-wot 4 la ngiyencedisana layo ngiyencedisana ukukhansela khona ngayo.
Siyananzelela njalo ukuthi ibandla lakho esikhathini esedluleyo belibambene lelikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Kathesi ke kunjani nxa likhankasa khona ngapho libona ingani lilosekelo olunengi olwedlula abanye benu?
Futhi kusincedile kakhulu kukhankasa especially nala madokodo ngoba abanye bebengazi kakhulu ukuthi kwenzakalani ngoba abantu babona ngazani uPresident wethu Dr. Khuphe wabaleka. Kabalekanga kulela migcembe. Yena ne-constitution nguyo ovele kumele ukuthi akhokhele ngemva kokushiya kukababuthwangerayo. So abantu basithekisa ukuthi hayi iphathi lingeyethu le yithi esayibumbayo ayisiyo phathi yomuntu ehede linahlalani sena sihambe ngephathi yena le esiyaziyo.
Kodwa libona ingani usekelo lilalo olwedlula abanye benu abakachamisa kumbe abezana uPhepha?
Ngikhangele kobulawayo lapha engincintisa khona usekelo ngibona angani silalo. Ngazi kwezinye indawo ezisemakhaya ngoba angisebenzeli khona kodwa nxa ngikhuluma labantu lapha kwebulawayo ngibachasisela ukuthi okwenziswe sifike kulesi sigaba kuyini. Bayakhanya bayazwisisa ngoba babesizwa amanga kakhulu kumamidiya la.
Ye, isigaba leso ofuna ukusimela ibulawayo East kuyini okuhlupha kakhulu esigabeni senesu ofuna ukukulungisela abantu?
I see engikhangele okwenzakala esigabeni. Mina as an MP kumele ngimake sure ukuthi I put down eParliament sifaka ama-policy that are investor friendly azakwenza le local authority isebenze kuhle. Ngisitsho ukuthi besifuna vele ukuthi ngasiyancindezela i-devolution ukwenzela ukuthi sibe lama-provincial economy where people within their provinces bakhone ukuzenzela nokuzilungisela izinto zabo babe le-budget eqondane lawo. Bayibone ukuthi bayithanela lapho okumele iye khona izinto zingabi centralized eHarare ngoba nxa zi-centralized eHarare yikho kufuna kusenza ezindawo ziye-marginalized. Make sure ukuthi ama-ministries asebenza kuhle ngendlela okumele asebenze ngayo. Hlale ukhumbule ekhaya ubuye uzovikela abantu ukuthi hayi bakithi lapha sesihambe ngalokhwana sasikukhulumile sesihambe ibanga elingaka. Engingalithiyela abantu ngelokuthi bakithi likhulu kakhulu nxa ngikhangele omama izinto sizenza kuhle. Omama yithi imizi, yithi esimise imizi. Abake bazame upresident wethu ongumama ngoba uthe engu-deputy prime minister ungahamba empilo ngale uzabona uthile imaski yezinto azenziwe ama-laundry machines into ezinjengalezi etshengisa ukuthi une-development ngaphi enhliziyweni yakhe uyafisa ukuthi ibulawayo ikhuphuke.
Leyo balaleli biyingxoxolo nkosazana Nomvula Mguni onqintisa kukhetho lokudinga ozamela ibulawayo East edalele eParliamente ekubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siphindeza xoxa njalo lo mnumzana Joseph Juma omele iphela ndawo bophuma edale leparlamente oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka ekubandla leZANU PF.
Umshini weZANU PF uyahamba umanga njengoba ubona umongameli ubheda ilizwe lonke. Lathi lapho esikhona sibhizi siyakhankasa, ngikhuluma nje namhlanje so mina kimi ngabasemakothweni nabomama ekhankaswa akumiwanga. Ibandla leZANU PF thina sakhona sidla amahabula sibili siyagijima akuthambanga. Konke lokhu kutshengisa unqoba okuzaba khona mhla ka 30 July.
Singathi nxa selikhangele kodwa Baba Juma libona zani lizanqoba sibili?
Akula ngenye indlela vele engingakhuluma ngayo. Akula okunye okungenzakala ngaphandle kokunqoba. Sesisebenzile umsebenzi umongameli wethu usetshengisile ubana yena uyingqithi ekutshintsheni isimo sesizwe in terms of i-economy. Siyakwazi ubana uzibuse samthatha ngo-1980 kodwa into elokhu isehlula ngumkhonomi manje nangumongameli wethu ubuya ekhuluma ngomkhonomi. Uyakhuluma sithi hhayi asakhuluma into ngezilongane sesifuna isilongane sokuthi phambili nemoto phambili nokuphumelela ukwenzela ukubona by 10:30 abantu lezi singathi izimboni lezi eziphazi zinikise nje ku-middle income base yibo lokho okudlulela ngomongameli. So wonke umuntu ofuna impumelelo yeZimbabwe uyakwazi ukubona ivoti yakhe kumele iye ngayo.
Ye kodwa niza kufeza njani konke lokho Baba Juma?
Lokhu kufeza into elula baba. Ilizwe lethu leselifile ngenxa yokuthi kodwa bese sizivalele phandle sodwa sathi kodwa phela siyakwazi ukuzibonela sisodwa sakhuluma sathi obritana keep your Britain uthiyakukhipha kaZimbabwe. Lokwana lihlaza kwenziwa akula muntu ongaphile yedwa empilweni kuyabe ngizini wonunje so emzini wakho ungayele uphila kudle nomakhelwane. Njalo ngelasawudi ensuku uqala ukupheka isitshebo sakho uzayicela ngabi nxa ungadlela amindaba emakhelwane. So ukudlelana yinto exaqile kakhulu yinto ebesesiyiphambanisela leyo oriyona besezikhipha besezixoxa abantu bonke singasafuna ukudlela nabantu bonke sibe sizaziphilela sodwa pho besizatsheda lobani ngoba umkhonomi is about professional trade. Manje even singabizile ekhotweni lapha siyenza amahembe senze yonke lobana kumele phela siwathengise phandle besiwathengisele ubani njengoba besilwa nabantu bonke. Manje umongameli omutsha lo obuyileyo usevulile indlela zonke usezamile ukudlala zabantu bonke njengobona kokukhuluma kahle so amakhiya lana ayesekela i-MDC esijezisa ngaba ngokubulala umnotho wethu sebeyiqhula ifensi sebebuye ngapha kithi manje sebekuZANU PF basekela ubaba emazweni nabezweni bangagwa udona very big ukuthi normal manje siyakwazi ukuthina ngemva kokhetho mhla ka 31 July uzabona ukugcwala kwamakhoveke sebuya lapha sebezokuvula futhi amankampani lawana so emsebenzini izaba khona amankampani azavula i-production izaba khona even imali izaqala ukuba khona mbija nambijana abantu sebesuka le-confidence ye-banking system ngoba la mabhanga abesiqala ukwenza into abela bezenzele kodwa kuyona ungafaka imali kibo imali iyaba le into ekuthiwa yi-interest rate. Kathesi imali ungayifaka ebhenki akula kuthi olenzakala ngaphandle kuyecina ungasayiboni usisweli ithaya ama-bank charges kuyukuthi kanti ayisiko amele kwenziwe ibhenki yikho sokwezekena abantu bengabi le-confidence ye-banking system yethu. Manje ngemva komhlaka 31 July kusiya phambili kale uzabona into njengoba eziqala ukuqondiseka mbijanambijana zihamba. So definitely umuntu okwaziyo ubena funa izimbabwe ziphumelele uzavotela ubaba Emmerson Mnangagwa Mnangagwa le-team yakhe yeZANU PF.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lephalamende oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka kwekubandla leZANU PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni thina kwelakini.
Madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni thina kwelakini.
Madoda siyovota.
Ungakuhlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebesigokela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kunokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokhu besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisa uCape Town.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.